ngomunye wabakhala ngababalisi ngunkosikazi Esther Nkomo ohlala eMakhokhoba.
Nomntwana oyi-1 ofundayo, abantwana bafundi vele bafunda 2 days kodwa ifees siyabhadala. But amatitsha afika ethi ibhale blackboarding ngaqeda aphuma azihambe labo uye sebatshayisisa kuphi. Kumele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Bafuna emonth imali yabo in-4 weeks kuthi.
Unkosikazi Rachel Moyo ohlala eMzilikazi uyakusekela lokhu.
Nabantwana bayi-3 bafunda khonokho ukuthi bafunda 2 days in, 3 days out. Siyabhadala i-school fees. Kumele sibhadale imali yama-private lessons emonth. Bafuna emonth imali yabo in-4 weeks kuthi.
Umnumzana Lameginyoni okhangelane lenswelo zabantwana eMakhokhoba laye ukhala ngokwenzakala ezikolo.
Ngi-child protector, ngikhangele abantwana e-ward leyo. Kuzisa ubuhlungu ukuthi ngesikhathi sithi thina abantwana fanele sibakhangelele ukuthi babe sesikolo, sibe sesibona amateacher engekho. On the other hand, futhi kusizisa ubuhlungu ukuthi amateacher are not getting anything. They are getting nothing, totally nothing, less than a forward bottom line. So we are saying i-government kayiphi ama-teachers imali. In return, ama-teachers kabuyele ezikolo ayefundisa abantwana. Ngoba thina as child protectors, we are working for the best interest of every child. Siyafisa ukuthi abantwana bebe sesikolo, but quite unfortunate, umumo wangkhona awusivumeli ngoba ama-teacher awazenzi isilawo, ayaswela imali. Please, ngawo uhulumende uyazama something ukuthi akhushine ama-teachers. Ukuze ama-teachers engayenzifela ama-private lessons, wona la athathwa izimali eziningi.
Ababalisi bathi kumele uhulumende akhuphule iholo labo ukuze babuyele ezikolo. Usikhwica Mfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimbabwe Teachers Association, uthi bathole nzima ababalisi eZimbabwe.
Indikimba yakhona isekuthini umqhatshi uyala ukuthi aholise umbalisi iholo elingamenza abuyele emsebenzini ayefundisa abantwana ngamalanga eneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Engingakucela kubazali babantwana ukuthi bangakaqali ngokukhangela ama-extra lessons, kabakhangele ukuthi omele enze athutshise lolu daba lufezeke ezikolweni ngubani. Ye, nguhulumende, ngumqhatshi. Kasithatheni ke izikhalazo zabazali ziye khonapho lazo, sitsho ukuba sisehlulekisa njani ilungelo lomntwana lokuthi azuze imfundo ngenxa yokwehlulekisa umbalisi ukuthi athole imfanelo ezeneleyo ezimenza laye abuyele emsebenzini.
Ababalisi abakunhlanganiso ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe lezinye bafuna uhulumende ukuthi aholise ababalisi imali edlula amakhulu amahlanu, $520 ngenyanga. Kodwa uhulumende uthi kalayo imali enje. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Stube.